Nezwa le nkulu le isilimazile abantu ngiyakhuthaza ukuthi kube indawo lapho izinyo ebuya khona abantu babalime inhlangano le evuthwa masinyane njengabobhinzi njengeminyawuthi kwevuthwa masinyane konkeyana kuyezele ukuthi at least okutholakalayo kuncane kutholakale abantu bayalamba ngithebahla kanye ngelanga number 2 abantu sebelindele lelo hlelo le-BFP okusebezanika abantu okudla ngitho lasemadolobheni kubi kakhulu.
Nxa sesikhangele-ke uhulumende ujala ukukhuluma ngokuthi abantu bahlanyele izilimo ezingani zivuthwa masinya, kodwa bakwenzi khonokho, kwenziwa kuyini ukuthi abantu bangakwenzi khonokho lokho?
Ngibone ngani imeseji mengithi ukwenza kwahulumende kungabe kungamotivate abantu emakhaya ukuthi bakhangele lezo zilimo ezivuthwa masinyane. Yebo, siyakubona ukuthi ngama-NGO zikazihlabela leyo ngoma, kodwa sibona i-uptake yolelohlelo incane kakhulu. Why? Ngoba abantu maybe ngabakazwisisi, basedinga ukuthi bazwisise ngamandla. So bese sihlabele sikuhlabele sikuhlebele maybe futhi sigcine sesithi ay akube ngumthetho ukuthi oyatholakala elima umumbu etezi aboshwe nokubotshwa. Nakusho ukuthi mtethe ngomumbu lapho umumbu ovuma khona, but lapho umuntu okulomntela avume khona kalima isilimo esinjani esivuma leyo ndawo njengendawuthi njengebele.
Singathi kumbe okunye okwenza ukuthi bengalimi ikhonokho okufunakalayo okukhulunywa ngabantu abazingcedi kwezokulima kwenziwa ngokuthi abantu engxa yabasakudli konke lokhu, akunjalo Baba Ndlovu?
Kuyinkinga waye bengakudli ngoba safundisa ukuthi sidle khonokho okuthiwa ngomumbu ngemva kweminyaka eminingi kusukisela even before independence. Khonokho ngiyakunanzelela, kodwa ngananzelela sekuthethe o-HIV AIDS ukuthi abantu bananzelele ukuthi ukudla kwakudala yikho ukudla, and sesiqondiswe ngabantu abavele emazweni akhatshana ukuthi khonokho besikudla endulo yikho okudla okugcweleyo okuhle futhi njalo. Ngiyananzela ukuthi abantu sengamavile of course ukuthi bayebhula umnyawuthi bayokhipha emasimini bathi aluma, kodwa khangela ebhotshana ibele liyahlanyela, umnyawuthi uyahlanyela. Yikhona indlela ngeqinisi lokuthi even lama-university abithi angakhipha inhlelo zokuthi baqalise ukugiga unyawuthi bukuwuvuna ngendlela ezingezabe zibangela ukuthi abantu balunywe, abantu abayethandi ngoba bathi kuyaluma kuphela nje.